indawo ye abortion inzima ikakhulu uma ukhangela thina abantu avela ku background efana leZimbabwe singama countries la ukuthi ama Christian countries ukuthi singamazwe okholo. So nxa kukhuluma indaba ye abortion I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe nelungelo ngomzimba wakhe, yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngaluphi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebesezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine ngobakhulise umntwana. So kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake le nto ze-family planning, abantu abathatha amaphilisi balala. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ngathi sikhangela kwezepolitiki siyazi ukuthi uRoe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973, so kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi i-Supreme Court i-reverse i-decision yenzwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamaye amazwe amaningi ayasola ngalokho okwenzakeleyo lakhonapha e-America, baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe into umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu, indaba ye-abortion, njengoba bengishilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court, i-court ephezulu, ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye i-court adingakwenza ukuthi hayi, i-decision leyo siyayekela kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.